Ngokubona kwami lesi sinqumo siyahambelana lakho okuvele kukhona ngaphakathi na kwe-constitution yeZimbabwe. Singakhangela u-section 51 kwe-constitution yeZimbabwe kuyatsho ukuthi khona abantu bonke balelungelo lokuthi bephathwe ngobuntu njalo njalo lehlonipho. Bese kusiba njalo khona amalungelo awe-media labaphakathi na kwe-media sector. Ngamalungelo akhangelwayo ku-constitution. Siyakhangela njalo abantu beZimbabwe balelungelo lokubana bethole i-information yonke. So akula ndlela esingathola ngayo yonke i-information abantu baseZimbabwe ngaphandle kokubana sithole intatheli zezindaba zisinika lezo ndaba. Ngoba at the end of the day yikho kuyayenza ukuthi ama-policies ethu ecutshungulwe kuhle nguZulu ukuthi abantu baphethwe kuhle kumbe umsebenzi wona lowe COVID-19 uhamba kuhle kumbe hatshi kukhona lapho kusilela khona. Kayisikho ukuthi nxa i-information isuka ke kuma-journalist isiza ebantwini kule njongo yokulimaza uhulumende. Kwesinye isikhathi kuzama ukuncedisana ukuthi khona lapho kusilela khona kusetshenzwe ngendlela efaneleyo.
Abanye labo bathi intatheli zindaba kufanele zethule kuhle indaba zilandele imithetho. Ungathi kukhona lapho intatheli zindaba izengaqhubi khona ukuhle umsebenzi selokhu kwaqala udaba lolu lwegcikwane le-coronavirus?
Kuleli lizwe so far besingakaboni lutho olubi esingalusola ukuthi hayi mhlawumbe baqamba amanga. Bone ikakhulu besincedisa ukukhipha izinto ezingani bezifihlakele okufana lokuthi for example uDr. Solanki esibhedlela sakhe ese Borodelo uyathesta abantu kodwa ukuthi amafigazi akhona awathesta laphana angenezana njani akahulumende. Nxa abantu bebuza khona okungasonto embi njalo akula mthetho ababe beyoqamulile.
Nxa sesiqathanisa lamanye amazwe singathi intatheli zindaba zeZimbabwe ziphathwa kuhle na?
Amapholisa uzathola ukuthi namasotsha nxa encedisa amapholisa ikakhulu ezitridi ngezikhathi ezifana lazo nalezi uyathola ukuthi bakhona ababa overzealous. But ungakhangela amanye amazwe even ngesikhathi se-MP uyathola ukuthi MP-ni kuma-front line ama-journalist ayathola ithuba lokuthi wona edlulise ukuthi hayi dlula ngoba bayawahlonipha. So mbona ngani mina ama-law enforcement agencies ethu asafuna ukuthi efundise ukuthi khona amalungelo awentatheli zezindaba anganani asukela ngaphi agcina ngaphi kwenzeka ukuthi bebahloniphe labo njengoba ama-journalist ehlonipha amapholisa lamasosha nxa esemsebenzini wabo.